Umumo muvi kakhulu Chris, umumo wendlala, indlala inkulu kakhulu especially esigabeni sami lapho engihlala khona lapho khokhela khona edithi. Abadala uyabona ukuthi izinja zisamanga kuhambeni kwabantwana esikolo uyafika kona ngalo uzwa ama reports ukuthi umntwana lo hlala suku zonke ecela ukudla kwabanye uyenza lokhu lalokhu lenxa yendlala yena le. Umumo kawukho right. Mina njengokubona kwami njenge kokeli ingathi iwange district ezeho kulendlala enkulu iwange vele siyakwazi ukuthi vele even nxa izulu likhona akusave kube indawo yokuthi singakhangela ukuthi abantu bathole ukudla okuyenelise ukuthi bebe lakho okwesikhathi eside. So khathesi izulu lingananga kuhle akuwesi kulendlala leyana yokuthi umuntu ozange ezwe indlala ake ngabe kwazi, but indlala engikhuluma ngayo indlala enhlala ngiyibona njala layo every day ngiyibona suku zonke. Abantu bathwele nzima uhulumende wethu nxa ukuthi engayenza angakubona masinya abantu bekwanisa ukuthola isitshwala nje bazazobona ukuthi isitshwala sangibona bangasitshola njani, but sona isitshwala I think uhulumende kumele ukuthi egijime ekhangele indawo naleyi ewange district umhlubulo wemandebeleni la. Indlala inkulu, indlala inkulu okuthi iveni lingangibonanga lapho esigabeni lapho engikhokhela khona ukuzibuyela lodwa liyabona ukuthi abadala bathwele nzima abadala balendlala wange district yonke sonke njengamakansila sike sakhuluma ngakho ukuthi siyenzeni le ndlala le, but ayikho konoko ukuthi zabe lokho sicela uhulumende ukuthi ebone ukuthi engayenza njani masinya. Isicelo ukuthi egijime masinya ebone ukuthi i-district yewange bayayinanza beyinike ukudla masinya bona kababuye even iziphathamandla zikahulumende zizobona ukuthi umumo umubi wokungakanani.
Zona inhlanganiso eziyandise ukuphathisa uZulu ngezikhathi ezinje ziyaphathisa na
ihlanganiso lezi ezifana nalobo World Vision abakaqalisa ukuncedisa abantu even yona i-social welfare ikaqalisa ukuncedisa abantu, but sikhangele ukuthi yena uhulumende na ngokwakhe ebe nguyoqalayo because nguyo labantu abalendlala yona le. Ama non-government organization sizawakhangelela ukuthi lawo esincedise, but siyabe siqala ukuthi ubaba womuzi la ebone ukuthi abantwana bakhe balambile. Hayi umumo awukho right, bazabuya siyakwazi World Vision bazabuya labanye inhlanganiso ezijeneyo zizabuya, but kade sicela yena uhulumende wethu ukuthi ananzele ukuthi umhlubulo lo vele indlala vele ihlala ikhona ukuthi ezemele sive sigadeni entabeni sikhulume sisezintabeni ukuthi sikhulume ukuthi lapha sokule indlala enkulu kakhulu okufuna ukuthi kuyakumelele ukuthi benanzele ukuthi isikhathi nxa sesikhamba sisingakangeni isikhathi somqando vele sebesikhathi sili kubona ukuthi abantu bayanikwa ukudla. Abantu bayadubeka ereserva lapha, bayadubeka lapha emaphandleni, bayadubeka kokuthi kunzima. Of course nxa utshela umuntu osuta izulu zonke kumtshela ukuthi abantu bayalamba uyabe engazwisisi ukuthi ukulamba yinto enjani. Asizame ukubona ukuthi bengayenza umbono bani ukuphangisa ukuthi hlulo lowo emandebeleni especially yona iwange district beyiphangisile masinya kule ndlala enkulu. Ngiyabonga kanti.